siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuMbimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama kodwa ayinde namuhla ufaka amaphepha kuhighcourt. Sifuna ukuthi phela ba reverse decision yawe yeCongress. iCongress ayenjanga kuhle ikwesi ukuthi ukuthi uyenze ukuthi siyele emthethweni wawo khona bengakayi kuCongress.
Umongameli Robert Mugabe usiwa emthethwandaba, umnumzana Didmus Mntasa lomnumzana Rugari Gombo abathi bafuna ukuthi umhlangano weCongress owanyakenye ungananzwa kanye lempumela yawo.
Sina njengenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists sayemukela kakhulu i-ruling yenziwe lamuhla esinqumo esifakwe ngobaba uMdenda esokuthi intatheli zindaba zisebenzise omakhalekhukhwini.
Idale lephalamende linquma ukuthi intatheli zindaba zivunyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini lapho zithapha indaba kuleli dale, njalo lanquma lokuthi izihlalo zaleli dale ze-Headlands le-Horungwe West kazisela-bameli. Inhlanganiso ekhuthaza abasakhulayo ukwelamisa kuhle imuli ithi udubo lwabontanga abaqalisa imuli bengazilungiselelanga ngokugcweleyo lokhu luqhela eZimbabwe okugcina kuphazamisa imfundo yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Robert Mugabe usesiwe emthethwandaba ngabomnumzana Didmus Mutasa lomnumzana Rugari Gombo abathi bafuna ukuthi umhlangano weCongress owanyakenye ungananzwa kanye lempumela yawo. Ababili laba betheswa icala lokusekela unkosikazi Joyce Mujuru othiwa nguMgabe wayefuna ukumbulala. Emaphepheni ethulwe emthethwandaba weHigh Court lamuhla, ababili laba bathi umhlangano owenziwe enyakenye wawungekho emthethweni ngalokhu kumele izinqumo zawo zingalandelwa. UMtasa oxotshwe lamuhla ukuba lilunga ledale lephalamende wayengunobhala obona ngenhlelo zebandla ukuthi umnumzana Gombo yena wayeyisikhulumeli sebandla leli. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gombo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amagoda ayenze namuhla ufaka amaphepha kuHighcourt.
Ya, ungasitshela ukuthi labo elibaqambileyo kuthiwa ngama-respondents ngoba
umhlangano ZANU-PF ubaba uMgabe no-national chairman Chris Kemoyo.
Ungasitshela nje ngamafitshane okumunyethwe yilululolu daba.
Hayi, sifuna ukuthi phela ba-reverse decision yawe yeCongress. iCongress ayenjanga kuhle ikwesi ukufuna ukuthi uyenze ukuthi siyele emthethweni wawo khona bengakayi kuCongress.
Manje udaba lolu lufake ukuthi lwenziwe ngesiphangiphangi na i-agent application?
Hayi, angazi ukuthi amaloya afake njani into sangkhona, kodwa bafakele amaphepha e-court.
Ngamafitshane singathi udaba lolu lwethulwe ngubani uqobo kumbe ngabantu abaningi abangathakazeleli indlela elaxotshwa ngayo?
Hayi, uComrade Mntasa lami kuphela.
Umnumzana Rugari Gombo wayeyisikhulumeli sebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Idale lephalamende lamhla linqume ukuthi izihlalo zakuleli dale ezeHeadlands leHorungwe West ezaziphethwe iziphathamandla zebandla leZANU PF umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Didmus Mutasa abaxotshwe kuleli bandla ngenyanga edluleyo kazisela bameli okukhomba ukuthi sezingancintiswa kukhetho. Esethula lumbiko edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda umlawuli waleli dale uthi waziswe libandla leZANU PF ukuthi ababili laba abasengamalunga aleli bandla. Ngaphansi kwesisekelo sombuso selizwe lokhu kutsho ukuthi umnumzana Mliswa lomnumzana Mtasa abangeke beqhubeke bemela iHeadlands leHorungwe West kuleli dale ngoba ibandla labo selibaxotshile. Ukusenjalo, esinye isinqumo esethulwe ngumnumzana Mdenda ngesokuthi intatheli izindaba sezivunyelwa ukusebenzisa umakhalekhukhwini kuleli dale. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lo Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists.
Thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists siyayemukela kakhulu iruling yenziwe lamuhla esinqume esifakwe ngobaba uMdenda esokuthi intatheli izindaba sisebenzise omakhalekhukhwini. Phela esimele sibe kwazi ngokokuthi omakhalekhukhwini balezi nsuku sokuyimishina eyalezi nsuku ekusebenzisa ungayisebenzisa ekurekhodeni kumbe ekuthatheni okwenzakalayo okukhulunywayo kumbe izithombe okuyikho okusetshenziswa zintatheli zindaba nxa zisemsebenzini. Lezi nsuku phela sokuningi indlela zokuhambisa imibiko ziningi ezifanana labo-Twitter labo-Facebook. Ngakho-ke kulokuthi umuntu akamelele ukuthi okwenzakala ephalamente kuphele abe sebuyela emahofisini. Kumnika ithuba lokuthi aqhube umsebenzi wakhe esazisa abantu ngokwenzakalayo khonapho khonapho.
Ike sibuyele emuva kancane, ungasichasisela ukuthi kwakuvele kwenze njani?
Te nelinye nje ilanga besephalamende kwaba lokuxokozela. Kuthe kulokuxokozela kunjalo kwakhanya ezinye intatheli zindaba zazisebenzisa njengansuku zonke omakhalekhukhwini ukuze barekhode kumbe bathathe okwakusenzakala. Ngakho-ke kukhanya kwacunula abanye khonokho. Ngathi nje bahle bathi intatheli zindaba zicitshe omakhalekhukhwini bangazisebenzisi. Okuyikho okwenza inhlanganiso ezijeneyo okugoqela oZimbabwe Union of Journalists ukuthi zidinge indlela ezijeneyo ukuthi sibone ukuthi intatheli zindaba zingaqhuba njani umsebenzi wazo kakuhle kungela kuvindizelwa. Amanye ama-cellphone ngathi ngamakhompyutha ngokwawo. Umuntu angakutshayela ucingo kumakhalekhukhwini kodwa nguye ongamsebenzisa njalo ukuloba, ubhala, uthumela kunhlanganiso yakho oyisebenzisayo. Kuncedisa ukuthi intatheli zindaba ziqhube imisebenzi yazo kakuhle.
Lo nguFoster Dongozi, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezempilakahle ziveza ukuthi eleZimbabwe kalisasebenzisi indlela yomuthi wokuzama ukwelapha ingculaza obuhlolisiswa phansi kohlelo lwe-Follow on African Consortium for Tenofovir Studies Fact 001. Lokhu kungenxa yokuthi impumela yalo ingasavezanga obekukhangelelwe kudaba lokuvikelwa kokusabalala kwegcikwane okuye kwavezwa ngezinye inhlolisiso esezithe zenziwa ngaphambilini kusetshenziswa ihlekane labesifazana esigabeni seKwaZulu-Natal. Intatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eBook Cafe eHarare lamhle kuseni, wokwethula impumela yenhlolisiso yesibili eyefekt lezi ngcwethi ziveze ukuba eyakuqala yaba le mpumela ejabulisayo. Inhlolisiso ye-Follow on African Consortium for Tenofovir Studies Fact yenziwe ngenhloso yokusekela impumela yenye efanayo eyaqhutshwa ngaphambilini kuhlekana labesifazana esigabeni saKwaZulu-Natal kwele-South Africa kukhangelwa umuthi ongasetshenziswa ukuphathisa ukwehlisa amathuba okuthola igciwane lengculaza. Kulolu hlelo bekukhangelwa ukuba ungasebenza njani lumuthi nxa uthe wanikezwa abesifazane ukuba bawugcobe ngasese sikhathi sonke bengakayi emacansini lalapho besanda kuvela kiwo owe-vaginal tenofovir gel. Kuthi yesibili yefekti eyenziwe sekungezelelwe inani labesifazane abekade bevelela ezigabeni ezimbalwa zakwele South Africa ingasazange yaveza lokho abekade bekukhangelele ngezizathu ezimbalwa okubalisa ungathembeki kwalabo abaphatheka kilo. Lanxa usebenza lumuthi obunikezwa besifazane laba kukhangelwa impumela yenhlolisiso yakuqala. Omunye walezi ngcwethi obekulomhlangano engomunye wabacubunguli abaphatha umsebenzi wenhlolisiso phansi kwenhlanganiso ye-Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe, Cheshire Zimbabwe, unkosikazi Sithole Kuhle Magujwa. Uthi kayimjabulisi limpumela njengoba kusitsho ukuba kayisayi kusetshenziswa eZimbabwe, okuyikubuyisela muva imizamo yokudinga indlela zokuphathisa abesifazane kundlela zokuzivikela.
Lokhu kutsho ukuthi njengoba bona benza inhlolisiso zabo wabona ukuthi jelona le iyasebenza. Kodwa ngenxa yokuthi lapha istudy yenziwa khona eSouth Africa watshengisa ukuthi omama bangathi bayakwehluleka lokhu kwamajelo njalo abanye babesebenza ngezinye indlela, abanye besebenzisa ukugcoba. So kwagcina impumela yakhona yebo ingasanhlanga ukuthi lapha eZimbabwe kayisafikanga. Kukhanya ukuthi singabe silahlekelwe kakhulu ngoba indlela zokuvikela igcikwane siyazidinga.
Lanxa lindlela ingasayi kusetshenziswa eZimbabwe, unkosikazi Magujwa uthi akulahlwambeleko ngokufelwa.
Umuntu ucomplicated, umuntu ngekumazi, umuntu ngumuntu. So kwesinye isikhathi njengoba besisitsho ukuthi siyahamba sikhulume labantu phandle laphana sibabuze ukuthi bafunani, kwesinye isikhathi basivuma ukuthi into ezinjalo bayazifuna. Kodwa nxa usubapha njalo baphinde bengasakusebenzisi ngendlela. So, ngathi umuntu lo muntu uunique. Ukusebenzela uMancube, uMadube ungekele ukumsebenzela. So ukuthi sithole into ezasebenzela umama wonke, ngoba khonapha bakhona abanye sibili abayisebenza ngendlela yabasebenzela ijele yona le. Kodwa indamba yakhona yangani incane. Yikho ke silokhu sizama, kodwa simanga thina njengabaxwayisi siyabe lokhu sizama ukudinga ukuthi yiziphi indlela esingazisebenzisa. Ukuthi i-product le yayi-right, kodwa indlela eyenziwa ngayo mhlawumbe yehluleyo mama besifazane. So ukutsho ukuthi lokho kusenziwa amanye ama-studies ukuthi kubonakala ukuthi kuyini okungabasebenzela ngcono.
Ziveza njalo lezi ngcwethi ukuba kumele zibe ningi indlela ezidingwayo zokuqhelisa amathuba abesifazane ukuze lo lalowo anelise ukhetha ayithakazelelayo njalo engamenza ayisebenzise ekhululekile. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla sikhangela ukusungula imuli kwabontanga bengazimiselanga okugcina ukubaphazamisa ezifundweni zabo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo lapho Elizabeth Lilondunga Milinkomo lothathenda kombo abe Studio 7. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasocha akwele Chad asebenzela idolobheni ledikwa kwele Nigeria abika ukuthi asehluthunele leli dolobho ebelithethwe ngabahlamuki besimuslim abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Kubikwa kulimele amasocha akwele Chad angamachumi amathathu lani 34 ekulwisaneni okuqhamuke ukuthatheni leli dolobho ebesesilamaviki ambalwa lingaphansi kombuso weBoko Haram. Inkulungwane zabantu zibuthene ekungcwatshweni kukamnumzana Boris Nemtsov obe ngumkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia odutshulwe wafa ngeviki edluleyo. Ubephikisa mgceke umbuso kamongameli Putin njalo ungcwatshe esigodlweni salelo lizwe iMoscow emathuneni. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana John Kerry uhlangene lomunye wakhe wakwele Iran umnumzana Mohammed Javad Zarif ngelanga lesibili lenkulumo elokucanda umhlahlandlela wokuqondisa umsebenzi we-Iran wokulungisisa ezenuclear. Inhlanganiso ekhuthaza abasakhulayo ukuthi belamise kuhle imuli e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team ithi udubo lwabontanga abaqalisa imuli bengazilungiselelanga ngokugcweleyo ludubo olubhahe kakhulu elizweni olugcina lubangela ukuthi abasakhulayo laba behluleke ukugcwalisa izifundo zabo. Esikhathini esiningi abantwana abangamantombazana basuke baphume ezikolo bengaqedanga ngoba sebezithwele. Balutshwana abathi bengabeletha babuyele esikolo. Ngalokho abasakhulayo ababe behlangene lohlupho lolu bagcina bengasaqedanga izifundo zabo okuhle kuphazamise amaphupho abo empilo engcono. Olunye udaba oluhluphayo ngolwabasakhulayo abazithola sebekhusela imuli umuntu eseyedwa, i-single parenthood ngesiNgisi. Umuntu ngameli Inkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla se-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team Unkosazana Langalethu Nkala wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Lomdibo olukhulu sibili kakhulu sikhangele abantu abase lapha esingathi ezifundweni ezingaphezulu kuma-tertiary institutions. Kakhulu kukwandisa ukuthi akula mfundiso ezihambelana lezi ukulungiselela impilo zenu, ngathi singathi ukuyenza anything ongawe ehambelana nama-unplanned pregnancies, ukufundisa nje about sexuality education. Kakhulu nxa uhamba esikolo kuqakathekisa ukuthi uzaphuma le-degree, uzaphuma le-diploma, but ukulungiselele enye iside yakho yempilo akwanzanga ukuthi bafundise. So kakhulu kunxa kusezikolo ubuya ngendlela esingathi it comes as an extra curricular activity, okuthi ayisikho sigqokocela sokuba sesikolo. Nxa sokuhambe kwabanjalo even nezifundo ezibuyayo nokubhajetha, nxa ubhajethela izifundo kuyabe kungasakhangeleli ukuthi abantwana bazafundisa into ezinjalo. Nxa kuwukuthi abantwana behambe esikolo kuyabe sokukhangelela ukuthi ngabantu asebengani sebekhulile. Kakhulu kulezi insuku sikhangelela ukuthi nxa umuntu esese-university umuntu oneminyaka engaba yi-17 or 18, and abanye bakhona ngabantu abavela nje kwi-A level bazengazalelene bebe nendlela zokuthi bakhulume labanye abantu ngempilo nje, ukuthi nxa sengifike ngikhaya fanele ngiziphathe njani. Sebepho ngokuhamba esikolo okufanele beqala ukuthi kubona ukuthi bayazinakekela kukhozi kuze zonke izinto, and akunamuntu ozamtshela ukuthi hhayi lokhu kuyenziwa, lokhu akwenziwa. Nxa ungahlangana nohlupho olunje fane kwenze so, and sokugcina sokusiba luhlupho kubo futhi.
Njengenhlanganiso ungathi liyabancedisa yini abasakhulayo ngemfundiso yokubana bakhone ukuqoqa ukulungiselela elakusasa labo ngendlela efanele?
Thina njengenhlanganiso sesizamile kakhulu ukungena kwezikolo ezingaphezulu esingathi ngama-tertiary institutions. Sikhuluma kakhulu kule ma-club athiwa ngama-peer education club. Ngabe sesikhangela ukuthi ngabantu abakubangele abentanga efana nayo, kubazwisisa nangcono. Singathumela umuntu omdala ehambe ekhuluma nawo bathi hayi lo sowangowakudala. Singathumela futhi umuntu omncane yathi hawu kafiki lapho ezinye esengikhona. So bayakhulumisana bebodwa. Kakhulu siyakhuthaza ukuthi bekwanise ukuzwisisana njengabantu abakuba ngefana nayo, bekwanise ukukhuluma ngento ezibahluphayo, bekwanise ukukhuluma futhi nezinto ezingabenza bekwanise ukuthi bezivikele kwezintweni ezinjalo.
Unkosazana Langalethu Nkala isiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza abasakhulayo ukuthi belamise imuli zabo, i-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team. Ubexoxa ecingweni ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lamuhla esigabeni sezenotho sihlaziya udaba lokusungula amabhizimusi. Esikhathini esiningi abazama ukusungula amabhizimusi bedinga uncedo lwemali bazithola bengenelisi ngoba bengalolunganga kuhle ingwalo zokusungula amabhizimusi la, ama-project proposals. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezokusungulwa kwamabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Management and Business Development Consultancy, ukuze sizwe ngokudingakalayo ekusungulweni kwala mabhizimusi.
Okokuqala sebe sinemicabango emihle kakhulu eyokuthi singayenza njani amabhizinesi, singenza lokhu nalokhu. Kodwa okokuqala safiki kuyendabeni zokuthi yona vele wona amabhanga abe vele wona eseHarare, wonke umuntu olimele ayenza izinqumo akunike leyo mali oseHarare. Siqalise nje sikhulume ngokuthi nabanye bethu enjele sema-presentation ethu, amaphepha ethu ayabe engakwananga, ayabe engenelanga futhi ayabe engenziwanga kuhle. Kuswelakala sometimes ucwiko bona beyalobo ukuthi kwenziwe sikwenze kahle izinto zethu ziseleke. Futhi okunye okuhluphayo ngokuthi uzathola ukuthi ukuze ibhizinesi yomuntu engayekunjekuaba lama-youth games lapho kumele abantu abathungwayo basubmite bathole amathenda, kodwa lo kufuna abantu babe lama-S P P number. Abantu bakobulawayo babe ngenawo ma-S P P number lawo, batholakala e-State Procurement Board eseHarare. So kuba zini omuntwini oseluphala ukuthi azahamba eHarare ayibhadala leyo $268 efunakalayo aphiwe leyo number. Kanti zina lezo zinto yizo futhi ezidetermine-ayo ukuthi uyayithola ibhizinesi kumbe kawuyitholi.
Kuyini okunye okungakubangela ukuthi abantu behluleke ukusungula amabhizimusi?
Le ndlela futhi lapho esikade abokunye abaproposal amanye ethu esele siwabhala, uyawubona ukuthi umqondo ukhona kodwa indlela obekwe ngayo ubuciko bangkhona kwesikhathi buyasuka busilele ngenxa yokuthi sehluleka ukuthi sisebenzelane ndawonye, sincedisane, babe khona phakathi kwethu abanelisayo ukuthi basibhalele ngendlela eyiyo. Kodwa thina ngenxa ukuthi omunye yabasebenzi sisaba ukuthi ngingabhalisa umbono wami komunye uza jontsha idea yami. So kuhlanganisa ama-factors wonke wona lawo.
Kuyini kahle kahle okusilelayo ikakhulu siyabona ukubana njengokutsho kwakho amathenda akhona lokunye okunjalo, kuyini okwehle okusilelayo ukuthi abantu baphakamisa amabhizinisi?
Okokuqala angithi umuntu uyarejista ibhizinisi ithi ngapho uzathola ukuthi abaningi abantu bayenza imisebenzi emihle kakhulu, bayabaza, bayenza imisebenzi encomeka kakhulu, kodwa kabarejistanga, abanamankampani arejistad. Kanti amatenda abe efuna abantu abarejistileyo amankampani abaphela ababhadalayo imithelo le ethiwa yi-tax ezimra abalama-tax clearance. Abantu abaningi sebesenawo bona lawo ma-tax clearance. Kanti into ekukhulula-ke nxa useHarare ukuthi uthole ukuthi ikampani yakho irejistwe, ngoba ema uyahamba nje ubhadale i-R5 uyefika e-ofisini yakhona bakwenzela i-nemsearch khonapho. Kanti nxa kobulawayo kumele ubhadale i-$5 le-nemsearch uphinde ubhadale, bacina sebeqhatha labantu abanye ukuthiwa ngama-consultants lapha kuchaje $250 ukwenza into okade ungayenza nxa kade ungumuntu oseHarare kade ungayenza nge-$10. So khona khala ukuthi into zonke zi-centralized eHarare, yikho kwenza amantu ama-business amanye abantu abangekho eHarare agcine siba ku-disadvantage.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenkampani ye-Management and Business Management ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane lamasiko, ngempela viki edluleyo uMongameli Robert Mugabe utshele umphakathi ukuthi bakhona abebandla lakhe abasebenzisa imithi yokuloya ukwenzela ukuthola isikhundla sakhe. Abadala ekadeni babevame ukuthi kulabathakathi bezigodo abaloya libalile. Lapha kwakukhulunywa ngabantu abagada izambane lempisi njalo abathuma izikhova ziqiziswe imxhaka. Kambe basakhona abaloyayo na? Ukuze sihlaziye udaba lolu, ake sizwe unkosikazi Shila Nkomo Musonda ongumkhansila edolobheni lakobulawayo lomnumzana David Mhambinyana Ngwenya inyanga ekunhlanganiso yezinatha bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uloya kukhona sibili kakhulu ekwanambijana abathakathi lokho bekhona abaphelayo elizweni leli sebeloya bazivaloye nomina basaloye nebusuku.
Ha, nansi indaba Ngwenya.
Uqinisile uMankomo. Ubuthakathi badalwa uNkulunkulu. Yikho bedaliwe lamakhosi izolo behluleka ukubuqeda ngokubulala abathakathi. Pho khathesi abasesabi lutho. Njalo ubuthakathi ayisibo ukuthi ungaya esontweni uthi uyakuxotsha ngoba yinto yadalwa uNkulunkulu.
Ye, ungasixoxela khonapho baba Ngwenya ukuthi kanti vele kuloya njani?
Ukuloya kutsho ukuthi kulidlozi elisemuntwini yena lo oloyayo. Ukuloya kwakhe kutsho ukuthi uyabe letha uhlupho emuntwini lo emulini yakho ukuthi ukhawule ekuchiphisa, ehawukela ukusebenza kwakho, ehawukela ukulima kwakho. Yikho zafica ukuthi iningi labathakathi ngabaloyayo okwabo zimpukane ngamahu gabala lutho okwabo umhawu okwabo yokufuna ukuxotshisa abanye emsebenzini ukuthi uza ngedlula kahle ngimloya axotshwe.
Ye, khonapho-ke edolobheni singathi kume njani-ke Mankomo, njengoba sijala ukuzokuthiwa abantu baloya ngesikhova, baloya ngesambani, singathi into ezinjalo?
Edolobheni ukuloya kukabili. Kulokuloya kokuyathenga umuthi wokuthakatha, kulokuloya kokuvuka uvuswa lidlozi kungokwakwenu. Uvuke ungakwazi ukuthi ususiyaluya, kuvele kuyini kulidlozi. Kube khona ukuloya kokuyathenga umuthi owazi ukuthi uyabulala njengoba lezi hlahla lezi zivele zidaliwe. Umuntu asuka ahambe ayenyangeni hlanganisela imithi. Abanye bathathe ibizo lakho, athathe amalembu, ilembu elimnyama, athathe isihlahla esibi abophele khonapho. Afake ibizo lakho elenzini, agedele phansi, efake embodleleni, afake imbodlela phansi. Ziyakwenza izinyanga lokhu emadorobheni.
Ye, baba mgwenya, udlale dolobheni njalo uyinyanga enkulu, ngena khonapho baba.
Kusho ukuthi ukuloya kukhona njengoba sitsho ukuthi baloya ngezambane. Uyabona ilokishi lasemachobana, emachobana ibhansi izukho yagcoba isambane divela khona phana kule garage elitsha khona. Kwase kubizwa kuthiwa kusempisini, empisini besitsho emachobana ngoba impisi eyayigqizise yonke into yagcotshwa ibhasi. Kutsho ukuthi lakhonapha kobulawa izikhova balazo kuma-wardrobe abo, impisi balazo ngaphansi kwemibheda yabo, izinyoka balakho konke khona lokhona balakho emakhaya, balakho lakhona phedrobheni. Abantu bayatshaywa imikhobo, babhubhudla amagwebu, konke lokho kukhona. Kanti-ke njalo bona ababagebhela izimbodlela, izinyanga azimloyi umuntu, inyanga esiza abantu ngoba ungamloyi umuntu afe, izandla zakho sezingcolile, awuselaphi muntu aphile, uNkulunkulu sekuqalekisile. Yikho bona abagcwele egangeni, amacawe wona izo sonto ezigcwele egangeni, ezilamafuleka abomvu ezingaziwayo ukuthi zesonto bani, yibo abagila imikhuba.
Ye, singathi mankomo isikhathi sesihambile-ke, vala khonapho usitshele ukuthi pho-ke kungavalwa njani khonoku ukuloya.
Hayi, kuloya kuvaleki ngokuthi kudaliwe, kuvele kukhona. Kunezidozi zokwelapha, kunezidozi zokuloya, amagidele endlini.
Vala ngamafitshane baba ngwenya.
Ukuloya kungeke kuphele ngoba umoya omubi uhlezi ukhona ebantwini.
Lapha sizwe unkosikazi Shila Nkomo Musonda ongukhansila edolobheni lakobulawayo lomnumzana David Mhaphinyana Ngwenya inyanga ekunhlanganiso yezinatha bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Lolu-ke balaleli ludaba esingenelisanga ukulethulela lona kunsukwana ezedluleyo. Kwaqhamuka ubudlwangudlwangu emdlalweni womncintiswano wenkezo yeBob 91 Super Cup obuphakathi kweqembu le-Highlanders lele-Capes United enkundleni ye-Barberfield Stadium ngesonto. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Lo mdlalo usuke waphazamiswa yibudlwangudlwangu bona obuqale ngesikhathi abalandeli begcwala enkundleni besuka empankweni laseSoweto besiza kundawo ehlala izikhulu labahlonitshwa bebalekela ukunethwa lizulu eliqale ukunalo umdlalo sekumele uqale. Uphinde wamiswa njalo umdlalo okwemizuzu elishumi lambili ngemva kokuba abadlali beqembu le-Capes becatshulwe indlela umdlali weqembu le-Highlanders uBatata Tarumbo wahlohle ngayo ngoba ngaleso sikhathi unozinti wabo uVictor Twaliki ubehlaselwa ngezikhali ngabalandeli beqembu leBhoso. Udlakela olwenzakale ekupheleni komdlalo abalandeli sebebuyela emakhaya lubikwa lujiye omunye umlandeli weqembu le-Capes elimele kabuhlungu. Njalo isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela ukhuphe umbiko obuchothoza lokhu kungaziphathi kwabalandeli bomdlalo wenguqu. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede laye uthe bona njengeqembu le-Highlanders bayakhathazeka ngezenzo zodlakela, wathi kumele abazatholakala besenza lokhu bejeziswe kabuhlungu. Emdlalweni wokudinga intshanje zezwekazi lase-Afrika odlalwe ngomgqibelo, iqembu le-FC Platinum linqobe le-Sofapaka ele-Kenya ngethukanya, okutsho ukuba nxa sekuhlanganiswa lempumelo yomdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe eKenya kumaviki amabili edluleyo, iqembu le-FC Platinum linqobe nge-4-1 njalo lizahlangana leLiyoung Africans elase-Tanzania kusigaba esilandelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ukugqiba uhlelo kesikhangele ebezikhokhela, umongameli Robert Mugabe usiwa emthethwandaba ngumnumzana Didmus Mutyasa lomnumzana Rugari Gumbo abathi bafuna ukuthi umhlangano we-Congress owanyakenye ungananzwa kanye lempumela yawo. Idale lephalamende linquma ukuthi izihlalo zaleli dale eze-Headlands le-Hurungwe West kasiselabameli ngemva kokuxotshwa kukamnumzana Themba Mliswa lomnumzana Didmus Mutyasa ebandleni le-ZANU-PF. Inhlanganiso ekhuthaza abasakhulayo ukwelamisa kuhle imuli ithi udubo labontanga abaqalisa imuli bengazilungiselelanga ngokugcweleyo, lokhu luqhela eZimbabwe okugcina kuphazamisa imfundo yabo. Yilo lolu daba oluhlafuna kuStudio 7 Live Talk elandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.